So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili 22 selokhe labunjwayo. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecatsha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi.
Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezini namuhla emzini wakhe eGwamba enkayi okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini.
Hayi ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi omdala esehamba nabo Zandile noba quiet ngoba uthe khona ezimbili useziniphe amagama wathi enye ngiquiet enye ngozandile. Quiet athi thula msindo ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi lambili i-22 selokhe labunjwayo, njalo umholi walo umnumzana Nelson Chamisa uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho oluzayo oluka-2023. Wethule umbiko wakhe ebulenjini ekobulawayo phambilini kwalomkhosi wethekelele isigaba seMathebeleland South, lapho afike wethula inhlonipho ethuneni lomunye owayeyisiphathamandla saleli bandla, unkosikazi Sithembile Mlotshwa owayengusene Tawo wapo ngomnyaka ka-2018. Isikhulumeli sakobulawayo kubandla leMDC Alliance umnumzana Sweden Chirowodza ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela umnumzana Chamisa ukobulawayo. Wathi isikhulumeli seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela wagcizelela okufanayo. Umnumzana Chamisa ubekhatshwe ngabasekeli bakhe ababalisa unkosikazi Linet Karenyi Khore, umnumzana Welshman Ncube lezinye iziphathamandla zaleli bandla, umnumzana Solani Njemnyama Moyo labanye lapho eseMathebeleland South. Ibandla leMDCT okungelinye lamacele eMDC lithi lalo lizaqhuba owalo umkhosi kusasa. Ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo ngamalwecatsha mhla ka 11 ngoMpandula ngomnyaka ka 2001. Umkhosi lo ukhokhelwe ngumongameli Joe Biden weMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lapha kusendaweni iyayisaziwa ngokuthi World Trade Center obekulomongameli Joseph Biden labake bakhokhela ilizwe leMelika abakhokhela umnumzana Barack Obama lomnumzana Bill Clinton, njalo lezihlobo zabantu abafela endaweni le. Amalecatsha asebenzisa indizamtshina ezimbili ekubhidlizeni iWorld Trade Center. Bekubalwa amagama abantu abatshabalala eWorld Trade Center:
Edelmiro Abad, Marie Rose Abad, Andrew Anthony Abate, Vincent Paul Abate.
Loba uBiden engethulanga umbiko wakhe namuhla endaweni le, ukhulume kumabona kude awuphanyike enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhazile White House.
To the families of the 2,977 people from more than 90 nations killed on September 11th, 2001 in New York City, Arlington, Virginia, and Shanksville, Pennsylvania, and the 1,000 more who were injured, America and the world commemorate you and your loved ones. In the battle for the soul of America, unity is our greatest strength.
Kulabanye abantu abathi kumele leMelika likukhule izenzo ukwenzela ukuthi kube lenhlala kahle elizweni leli. Omunye wabalombono lo unuzana phela kubhekilizwe indlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Kungakenzakala inkinga ye America uMoshudu. Noma nje wayelokhu ehlaba umkhosi ethi bakithi ake kubheke lapha abantu abazange bazwisise kwagcina kusenzaka ukuthi kube nalokho okwenzakala mhlaka 11. Mhlaka 11 kodwa-ke ikusasa yokudlwangudlwangu ne-terrorism emhlabeni ilokhu ikhona isafuna ukuthi zivisiswe ukuze isuswe ngokupheleleyo mpela. Kusese nomsebenzi ofuna ukuthi wenziwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala eNew York othi akwaziwa okungenziwa ngamalucatsha kule Melika.
Uma siyakhangela phambilini ukuthi kuzohamba njani ngendaba ye-terrorism, ikakhulu sibonile ukuthi ele-US seliphumile e-Afghanistan kusukela emavikini adlulileyo nje. So lokhu mina umbono wami mbona ngani ama-Taliban ngenzwa ukuthi ibebe ngabangane be-US kumbe bebe ngama-enemy e-US. Nxa bezwaba ngama-enemy e-US then kungenzakala ukuthi bekhomithe izinto ze-terrorism. Njalo laba abantu abebetrainwe i-US ama-Afghan militaries abantu asebegijinyiswa ngama-Taliban angazi ukuthi bona baza baluphawo luphi.
Umnumzana Dan Moyo laye odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika uthi kumele abantu balwisane lamalwecatsha alakho ukudala umona omangalisayo emazweni athiyeneyo.
Thinki anyway lapho okule act of terrorism wonke umuntu kumele esabe ngoba akwazi ukuthi inhloso yabo iyabe ikuphi ngoba sibona even duze laseZimbabwe khona phana eMozambique sike sabona kusiba lamalwecatsha amaningi ngakho aqala umsindo onzima kabi lapho and labo futhi ba behave ngendlela efanayo lalawa malwecatsha ahlasela i-United States. So if mabe khona next door eMozambique khona phana ukusho ukuthi laseZimbabwe musiba ngangena. So yinto kumele ukuthi umhlaba wonke jikelele ulwisane layo lento yama-terrorist.
Amalwecatsha abhidliza i-World Trade Center atshaya njalo isigodlo samabutho ese-Pentagon kwathi indizamtshina owakumele iyebhidliza i-White House yawela ePennsylvania.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokuvulwa kwezikolo sekulethe udubo oluphindwe kabili kuningi lazo elivele lingenelisi ukuziphilisa ngemali eliyitholayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba esezansi emandebeleni.
Izikolo zikhweze imbadalo kulithemu ngoba iza kubande kulamanye osekuthiwe iningi likhala ezimathonsi. Umnumzana Lavumoncube Matobo uthi njengabazali badidekile ngemali efunakala ezikolo.
Abadala bayakhala indawo zonke, kakhulu kakhulu abadala bakhaliswa zimali ze-school fees. Kuba lokuzimanyana mpela okukhulu kakhulu ngoba ukuthi imali bazithatha bazazithatha ngaphi kunje. Isimo sakhona siyasinda, abantwana bafanele badle, abantwana bafanele kubhadalelwa i-school fees. Yonke le nto leyo isithwalele ubunzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eKwanda South uthi imali ebhentsheni ayitholayo ayithengi ezitolo zemaphandleni okuludubo olukhulu kuye.
Hluphe kakhulu embona abantu sihlangana labo uhluphe imali basekuthi abantu siyahlupheka ngoba i-RTGS leyi ekhaya kayisebenzi. Ungazukele emalini emalini vele kayisebenzi. RTGS uyayisebenzi sihlangana labo ma ungela mbuzi ungalankulu uvele kakuhle uzathenga ngani emakhaya kufuneka irandi leyusa kuphela. Okunye konke lokhu vele ababambi irandi leyusa.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu eKwanda South yena ophila ngokubhoda ethengisa uthukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kuzavuselela ibhizimusi yakhe ebisitshabalala ngenxa yeziqondiso ze-lockdown.
Eyi, bekulobunzima kakhulu. Sokuphose kwangani kuyaba ngcono ngoba bayangani badedisa mbijana kwayengezwa lezikhathi ama-lockdown lawa ngoba hhayi angendlela kade engakhona ama-lockdown lawa esivalela lokuthi umuve usuke lapho khona usiya kwelinye idorobho njengathi se okwethu ibhizinesi yethu yabe iyimobhayile evuma ukuthi ubulokhu uhamba uthengisa uhamba yabona so kungasakuvumeli lokuthi uhambe hhayi kodwa sekungconywana khona lokhu.
Unkosikazi Thando Mawuba oematanangombe kwanda South ongumbalisi emaphandleni uthi kungenani lokuthi uyasebenza uyehluleka ukuthi aziphilise njalo anakekela abantu bakhe ngehola lamukelayo.
Impilo yokuba ngumbalisi isinzima kakhulu ngoba abantu bethu abakhangelele ukuthi sibenzele khona asisenelisi. Ngikhuluma nginje ngilabantwana ababili high school abafuna i-fees e-amount efika phose ku-100,000 RTGs bafuna i-grocery ngibabhadalele njalo i-examination fee. Bonke lokhu buya phezu komuntu ohola imadlana engatholutho.
Iy'nhlanganiso zababalisi zithi iningi lababalisi lokhu lingakabuyeli esikolo ngenxa yoduko lwemali. Umnumzana Dabeza Joe ongunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi ingxenye yababalisi kayikafiki esikolo. Amazwi la asekelwe ngumnumzana Agent Moyo owenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi uhulumende kumele ahlale phansi akhulumisane lababalisi hatsho ukuthi abenze inhlekisa.
Ababalisi abaningi abazange behambe ezikolo. Sithi uhulumende akabize abameli bababalisi kuhlale phansi kukhulunyiswane lapha ukuze izikolo zivule kuhle.
Kusenjalo uhlangothi olubona ngemhloliso yesikolo olweZimbabwe Schools Examinations Councils lukhuthaza abafundi abehluleka ukubhalisa emhloliso yalonyaka ukuthi lolu hlelo soluvuliwe njalo sebengazobhalisa kusefike ekupheleni kwalinyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Lingali chona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sehlaziya udaba lwegama le-MDC Alliance.
Khona kubalulekile ukuthi kutholakale igama elitsha ngoba lona igama elithi MDC selingcolishwe kakhulu kulabo abalithandayo. Kodwa ke ngibuye ngisho ukuthi lokho akuzukuba lula ngoba leli gama selilembali nomlando othile kwezombusazwe waseZimbabwe. Kulabo abalithandayo leli bandla ngeke kube lula ukuthi nje bahlukane nalo nje kanjalo. Ngalokho ke mina bengithi kuzodingakala ukuthi baqale bagudu uze bahlolisise ukuthi emthethweni ukuthi baqhubeke ngegama elithi MDC sekujobelelwe okuthile ukuze lihlukane nalawo abangiswa ngabantu abanjengabo Monzora nabanye. Bavumeleke kangakanani ukuthi benze njalo ngoba kunokwenzeka ukuthi imijibila ebekwe ngabomthetho besebenzisana nebandla lelikhokhelwa nguDouglas Monzora kungenzeka ukuthi bahlanyele omaquphula yonke indawo ukuthi umuntu onyathela efake impahla ezithi MDC kungakhathalekile ukuthi isijobelelo sakhona ngubani uyabanjwa. So kumele ke baguduze bahlolisise ukuthi kungabe kuphephile na ukuthi balisebenzele lo gama sebethe bajobelela ukuthi Chamisa noma ukuthi Nelson noma ukuthi bakudingisise kahle babe nesiqinisekiso sokuthi abazi ukubanjwa imijibila yomthetho mthetho ethiwe nguhulumende ethiwe izano besebenzisana nabanye ababangisana lelo gama bengabe MDC. Kodwa mbuye ngithi mina kubalulekile futhi ukuthi bakwazi ukuthi amagama ayabangwa ngwezombusazwe sinayo imbali ende kakhulu ezweni laseZimbabwe lapho kubangwa khona amagama abantu bajobelela ukuthile. Sengitsho lona ibandla lezano lona ngokwalo uyazi ukuthi libandla legame elinombango phakathi ngoba kwakulibandla likaNdabaningi Sithole bajobelela ukuthi PF ukuze bahlukane naye uNdabaningi.
Khona ukuguqula ibizo lokhu ubona kungaba lomthelela na wokuthi ibandla linqotshwe kukhetho?
Angikholwa ke mina ukuthi ukuguqulwa kwebandla ngithi mina ukuguqulwa kwegama elithi MDC uma lingajika libe ngokunye nje ukuthi lokho kungalenza linqotshwe okhethweni, angikholwa ukuthi lokho kungenzeka. Abantu ubukhokheli babo bayabazi ende akuthathi isikhathi eside ukuthi lokho bakubambe ngesikhathi kukhankaswa. Bayakubamba masinyane bavele bamazi umuntu okuyena okumele bamlandele nalelo gama. Noma bengalilahla baze negama elitsha elingasahuduli ingcekeza yonke nezibi, bazokwazi ukuthi leli gama elitsha yilo elihamba nomkhokheli wethu esimkhethayo nalo esifuna ukuthi aphathe ngemva kokhetho. Ngokubona kwami ngeke balahlekelwe yilutho uma bengalilahla lelo gama. Kodwa njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini, kukhona indaba yomlando ukuthi sasuka la, sawela la, sakhuphuka la, sakhilikithela la, namhlanje sesila. Konke lokhu kuba lula igama nxa lingatshintshwanga.
Umbuzo wami wokugcina, ngokubona kwakho ubona ngani nxa kungadingwa ibizo kukhangelwe ibizo elingabanjani elinganelisa ukuthi abantu balamukele abelizwe lonke kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kwelizwe?
Ubona kwami igama ukuthi lona lithini akubalekanga. Okubalekile ukuthi abantu ubukhokheli ababuthembayo lababuthandayo babuthane ngaphansi kwegama elithini, babuthane ngaphansi kwentende ebizwa ngokuthini lombala muni kuphela nje. Noma bengazibiza bathi ilelo bandla ngusihlahla, abantu makuthi ngaphansi kwaleso sihlahla kulobukhokheli ababuthembayo ababuthandayo bazolandela. Igama ukuthi lithini akukaze kwaba yinto ebalekileyo noma eqakathekileyo. Okubalekileyo ukuthi limeleni lelo gama abantu balidibanisa lobukhokheli obunjani. Konke okunye lokhu kubuya muva. Uma kuthi ubukhokheli ababuthandayo ibona lobu obuka Nelson Chamisa noma engazibiza athi ungumgodoyi, bazolandela lelo bandla ngoba abantu ubalandela ubukhokheli ababuthembayo nababuthandayo.
Lo ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, sicubungula impumela yokudingisisa okuqhutshwe yinhlanganiso ye-VZ ethulwe emhlanganweni izolo kobulawayo. Siqale ngokumbuza ukuthi udaba lwabantu okuthiwa ngama-runners kungani kuthiwa luphatha kubi abesifazana?
Right, okuya ukucross amaboda like ama truck drivers. So what they do is they take ama orders kubomama ukuthi bafuna lokhu lalokhu. So nxa sebephenduka back bayabaphathela impahla zezana from South Africa, Botswana, wherever the country lapha bayabehambe khona izinto ezambili, sebebacharge i-35% like for example, quantity, it says that 65 cents. You see, we see dollar or dollar 20 cents. So, what do you think? So, that issue,
abesifazana babikwa bekhonona ngokuhlukuluzwa ngokocansi. Liyake liyamukele imbiko efana lale.
Izona sithi semhlangano ngoba as part of umhlangano nalo uphumile sibili ukuthi kule sextortion. Sasesithuna sesibuza ukuthi iyenziwa ngabantu besithi council or iyenziwa ngama different offices ngoba nxa usethatha license kule ma departments maybe athize ohamba khona for example. Kawuthathi ilayisensi yokuthengisa ukudla uhamba ku-health department usuke lapha ususeyathatha ama-fingerprints lani. So kule ngathi kule ama-departments athize. So besifisa ukuthi ngakuyaphuma kabanzi ukuthi i-sustation le eyenziwayo iphuma kuyiphi i-department. Although vele i-sustation ikhona sexual harassment konke kukhona even le kuma-borders. Ama-borders kwengwaziwe ukuthi vele ukuthi uchaphise impahla zakho uthuna laye usuthandana nompolisa ungathandane naye ukuthi nzele ufuna ukuthandana naye kodwa kuyukuthi ufuna ukuthi izinto zakho zichaphe kumbeni kukhona ufuna ifavor oyifunayo naye bese sithi ukuthi ngwenzela ifavor enjalo so kumele ungene emacansini lingavumelananga sothi kokungenela khona lokho isikhathi sokuthi udlule so kuphumile kabanzi sibili but yizinto esisazijubungula ukuthi sibone ukuthi yiphi i-department yakhona ngoba ngize ngareyiza mina ngokwami ngize ukuthi i-health department ibanjwa ngumuntu ongumama kwase kuthi hayi from umuntu ongumama khona phana i-processing so bese bebala kuthuthi ngokuthatha ama-fingerprints ngoba thesi siyabona ukuthi i-COVID-19 le yantsho ilama-restrictions kulabo-social distance lanilani nokungababhanizani so ukuthi umpolisa eze kubambe isandla sakho yikho lapho mebe kungacelana khona kuvunyelwane ucelane kuphanane kumbeni kwenye i-department so sisakucubungula njengenhlanganiso yebulawayo vendors and traders association ukuthi kahle kahle kungabi kwakhona indaba yenkona ilalela ngayo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezine namhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela kumphakathi. Asenelisanga ukuxoxa lo Sikhosana ngoba ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini lungangeni khona le enkayi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxa lomculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimani Ndlovu owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo eziphathelane lomculo wakhe.
Yebo, sibingelele, sibingelele. Hayi, ngokweqiniso nje ngicabanga abantu bawabonile amapikitshi umdala esehamba nabo Zandile noba quiet ngoba uthe khona ezimbili sezinipha amagama wathi enye ngquiet enye nguZandile. Quiet athi thula msindo ma gatekeeper. Kodwa ke sicabanga ukuthi hayi kuhle konke. USikhosana namhlanje usenkayi nenkomo zakhe.
Bezingaki? Zikhona yini ezinye ezilokho zisendleleni?
Hayi, inkomo zine. ngezimbili ngezinsikazi and then eyodwa ngenduna hayi ziphelele kumele yena ayozikhulisa sekubuye ke umdala ukuthi uzikhulisa kanjani angahluleka ngokwakhe kodwa isizwe siyabe simzamile
ezinye njalo izipho ayezithenjisiwe lazo uzamukele na
yebo ezinye izipho ungathi uyabuyela ku list lapha ya abantu bathe bafuna ukumakhela umuzi bafuna ukumakhela umuzi so okuhle ukuthi maduzane ngicabanga ukuthi siyabe sisithi hayi ake nikhangele umuzi kaSikhosana uSikhosana ngihlala ngisho ngithi mina it is now beyond any person it is a people's project akaze kwenzakale lokho kwenzakalayo esizweni sakithi abantu baphakamela umuntu ngalendlela ngisho kwayena uMajayivana ikehla lakithi azange abantu baliphakamele ngalendlela so singazi ukuthi kwenzekani mhlawumbe it is the beginning of things good to come asazi kodwa ke sijabulela ukuthi abantu baphakamile babambana bathi nazi izipho sikhosana sengiqeda ngifuna ukubonga isizwe ngoba ngicabanga ukuthi bangibonile ngisiyalanda umdala enkaya nami ngifuqwa yilokho bekungifuqa sayamlanda namhlanje ulala khona ngicabanga ukuthi ngibabonga abantu bakithi ngoba akululanga phela ukuthi umuntu eyeyiswa kangaka ngabanye kodwa abanye babona ukuthi ngumuntu ofanelwe ukusizwa so ngifuna ukubonga isizwe sakithi ukuthi samemeza sathi bakithi nangu lo muntu esize naye ake nichase la nichaza khona baphakama kakhulu ngiyabonga bakithi ngiyabonga isizwe sikamzilikazi nomambo ngiyabonga kakhulu
lo ngumothusi bashimana ndlovu owazakala ngokuthi uMadlela Sikhokhokho yena ongumculi umlingisi lomahlekisa esixoxelaye ekubulawayo lokho kulandela umculo kaSikhosana othi dlala ntethe othakazelelwa ngabaningi
zalenzela manga phakathi komnyaka
sana uthi dlala ntethe othakazelelwa ngabaningi singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance namhla linanze iminyaka engamachumi amabili lambili 22 selokhe labunjwayo njalo umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa wethule umbiko wakhe ebulenjini beinternet ilizwe leMelika namhla liqhube isikhumbuzo sokubhidlizwa kwezakhiwo namalwicatsha mhla ka-11 ngompandula ngomnyaka ka-2001. Umculi uSikhosana Buhlungu wamukele inkomo ezini namhla emzini wakhe eGwamba okuyingxenye yezipho ezivela emphakathini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olibalelisayo.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.